Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngelanga linye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka.
On the first wave, ikampani yethu asizange sadibana ne-case ye-COVID, but since kungene i-second wave sokungama-COVID after COVID. Ama-mortuaries are flooded our government.
Ukukhalala umsebenzi okwenziwe izisebenzi zikamasipala wakoBulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezibalisa ungatholi amanzi.
Ukuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamasipala zibeka amajogo phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezijeneyo.
Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobi Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF elakwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu.
Inhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezinhlanganiso ezimela amazwe e-Afrika zithule izo sikhangele ukuthi kumele zihambe phambili solo okwenzakalayo e-Uganda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngalanga linye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka. Ugatsha lwezempilakahle luthi abatshonileyo laba abangamachumi amathathu lasithupha 36 ngabeHarare, kwabanjwa njalo igcikwane abedlula amakhulu ayisithupha 689, iningi abedlula amakhulu 339 bengabeHarare. Kuthi ezinye izigaba zelizwe lazo zaba labanye. Inani lasebebhubhile elizweni jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye selisiyabamba inkulungwane 773. Lokhu sikudaba lunye amankampani emingcwabo asekhuthaza izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlanganiso eziphathisa ngokungcwaba abafileyo njengoba i-coronavirus isithanyela ingasadlali. Uthuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amankampani ancedisa uzulu ngezemingcwabo athi liyakhwela inani labeZimbabwe ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus, ikakhulu ngalesi sikhathi ele-South Africa selihlaselwa lihlandla lesibili lalo mkhuhlane. Umqondisi wenkampani yeSisonke Funeral Services, umnumzana Devi Mlilo, uthi indlela izidumbu ezigcwele ngayo emakhazeni yesabisa.
On the first wave, ikampani yethu asizange sadibana ne-case ye-COVID, but since kungene i-second wave sokungama-COVID after COVID. Ama-mortuaries are flooded our government, imizimba igcwele. Laba bantu abayiwo abashiywe isihlobo abasenawo amandla, abasenawo ama-resources ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Tholi sekushiyona abantu 3, 4, 5, 6 ngamndeni munye sezi COVID iqalile. So imali yokuthi basize bathathe isihlobo lezi bayozilondoloza emakhaya ayisekho.
Ngakwelincele umqondisi wenkampani yeDau Funeral Services umnumzana Limkani Sibanda uphathekile ukuthi iningi lentsha esebenza eMzansi ilungiselele lakusasa, hathi ukugcina ugogo labokhulu ekhaya sebethengisa inkukhu ukuze isidumbu size ekhaya.
Sinda kakhulu kulezi zinkonzo esiba nazo ezemingcwabo ma kuyukuthi umzimba uyahamba emakhaya. Sikhuthaza intsha ngoba intsha esikhathini sanamhlanje yibo abafaka kakhulu lana eGoli beyongcwatshwa ngogogo lema. Siyabakhuthaza ukuthi mabathathe ama-burial society, mabathathe ama-policies. Kuwo wonke ama-undertaker kukhethelekile ukuba uthethe down umthethe kuphi. As long as une-policy uyakwazi ukuba ungcwatshwe ngesizotha, awunakuhlupha ifamily.
Loba nje uhulumende engakucacisa ukuthi bangaki abakwamanye amazwe ababulawa iCOVID-19. Abamakampani ezimva bathi zinengi izidumbu zababulewe yilomkhuhlane abazithwalela ekhaya maviki wonke. Umnumzana Simanda uthi kugcina usiba lusizi uthole sekuthatha amaviki izihlobo zilokhu zidinga imali yokuthi umzimba kamufi usiwe ekhaya. Kusenjalo saphethe isikhundla somelwe eZimbabwe kule South Africa umnumzana Martin Makururu uthi loba nje imingcele ivaliwe kuZulu Makhaza eSouth Africa leZimbabwe izidumbu zilelungelo lokuphuma.
So if someone is a relative who is passed on in South Africa and wants to accompany the body,
labo abafuna ukuyangcwaba izihlobo zabo ekhaya bavunyelwa ukuphuma kwele South Africa bephelekezela isidumbu.
They can drive behind the car, they can drive in front of the car, or they can go ahead of the funeral, yes.
Selokho uqala ihlandla lesibili lomkhuhlane weCOVID-19 kule South Africa, inani labafayo likhwela ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okwakhathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamashumi amathathu lesikhombisa over 37,000 asebebulewe yicoronavirus kwele South Africa. Asebehlaselwe bona bedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amathathu over 1.3 million. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Yebo 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 umthakazo muhle Zimbabwe muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela ukukhwaza ngolaka okwenza iCoronavirus eZimbabwe okuvezwa linani eliphezulu lababanjwa belegcikwane leli. Saphinda sikhangele amalungiselelo enziwayo ombuthano wokugcotshwa kukamongameli omutsha wele Melika ngolwesithathu kuliviki. Zulu kandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami umaikove ngo 8 ntambama.
Ukukhanela umsebenzi okwenziwe izisebenzi zikamunicipala wakobulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezivalisa ukungatholi amanzi. Izisebenzi lezi zikhanele umsebenzi ngeviki edluleyo zisithi zifuna ukwengezelelwa iholo lazo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Ukuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamunicipal zibeka amajogwe phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezijeneyo. Kokugcwele izibi emalokitshini, sokugcwele izibi esidikidikini sakobulawayo. Konke khonokho kuveza sobala ukuthi akumele babe yibo abenza umsebenzi kabakho. Okwesibili, sibe sesinanzela futhi ukuthi utshani emgwaqweni emaceleni kwemgwaqo lapha bukhule bachakaza bukhulu kakhulu okuveza ukuthi labo kumele kube yibo ababutshayayo abakho emsebenzini. Sokusiba nzima ke kubatshayeli bezimoto ukuthi nxa bethutsha emajikweni atshiyeneyo bangene kuhle emgwaqweni omkhulu. Okwesithathu ke suka sikunanzelele ukuveza sobala ukuthi izisebenzi kazikho yikuthi abantu nxa besiye emangcwabeni basuka bathwale nzima kakhulu ngoba uyafica ukuthi amanye amagodi ayabe engatshonanga kuhle, amanye njalo elamanzi. Kubezokusithi kokwesine esuka sikunanzelele ukuthi amanzi isikhathi avulwa ngaso nganithiwa kasabanjwa kuhle ngoba siyakwazi ukuthi edolobheni lakobu lawo siloluhlo luveza ukuthi ngelanga elithize amanzi akuliphi lokithi. So abantu uyafika ukuthi ekuseni bayelokhu bekhala ngokuthi amanzi abakatholi.
Manje lina njengenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo lithini ngokwenzakalayo, like lazama yini ukuhlalisana phansi lo munisipala kunye lezisebenzi zakhe?
Thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asilawo amandla okuthi sithi ukhansili kanika abantu bakhe imali engaka, kodwa ke sikwenzayo njalo siqhubeka sikwenzayo ukuthi sixoxisane lawa amakhansila leziphatha amandla zekhansili eziphezulu kuwo amaqembu la esingaxoxisana ngawo aweWhatsApp njengoba kunje siku-COVID-19 lockdown. So esikusuggestileyo ukuthi okwakuqala i-City Council kayinanzeleli ukuthi idola leZimbabwe ngasiliqathanisa leMelika selatshelela la kuma esingathi 1:81. So khonokhana ke sokuveza sobala ukuthi ikhansili umbe singathi management yekhansili kayikuqakathekisa ukuthi ibone ukuthi izisebenzi zabo imali yabeyihola bayisondeze ku-exchange rate yona leyo, njalo bafunde ukunanzelela ukuthi kati izisebenzi zikahulumende zona ziyabe zikuliphi banga ngoba khona kana kuzenza ukuthi bangazi babe khathana kakhulu in terms of kuma higher salaries kumbe kuma lower salaries ngoba sinananzelela i local government i ministry kahulumende so ngokunjalo ke besibakhuthaza ikakhulu siye sasizisaba lengqoko ngibengengaba lengqoko lomsekeli kampati dolobho lapho kukhona njalo futhi ku town clerk sathi ukuthi abaqale bananzelele ukuthi izisebenzi zabo kusiya ngegrade ziyasondelelana yini mbe nxa beziqathanisa lezisebenzi zikahulumende kakuthiyananga kakhulu yini kube yi-starting point naleyana ngoba nxa sisizwa uyezwa kuthiwa abanye bahola o-1900 mbe RTGs okuyimali encane kakhulu sibe sesithi nxa umuntu lo ekugrade enjalo ohulumende yena okusemgrade uhola malini baqale bakunanzele khonapho wavale leyo gap then sakhuthaza futhi ukuthi i-management ye-city council ingazi yahola imali eningi kakhulu bahuquluza imali yonke kube sokusithi laba bayibo abasebenza nzima begebha lapha laphana beginqa imigogodla bagcine bengasatholanga lutho so siyakhuthaza kakhulu ukuthi igephu iyeholo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lezi ezibamba ama-ofisa izisebenzi zika-city council lezi ezibamba ama-ofisa phezulu ingazi yehluka kakhulu imiholo yabo ngasiyiqathanisa lalaba abasebenza bekuma-lower grade.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF elakwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu. Amabandla la asesole indlela ukhetho lokudinga umongameli oluqutshwe ngayo esithi kusobala ukuthi umongameli Yoweri Kaguta Museveni waqilibezela ukuthi anqobe ayincintisana labo abalichumi ababalisa umnumzana Bobby Wine. Emikweni ehlukeneyo eyethulwe izolo ntambama amabandla la athi kufanele ukhetho olungakhululekanga lusolwe zinhlanganiso ezifana le African Union kanye lamazwe omhlaba iUnited Nations. Eloba enkundleni yakhe ebulenjini eTwitter izolo ntambama umnumzana Bobby Wine uthe amasotsha agqagqele umuzi wakhe enqabele ummeli wesigodlo seMelika ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu osinika imbono yakhe ngalolu daba.
Uzulu jikelele nguye okumele asukume abone ukuthi uyavikela amavoti akhe sikunanzelele siyakubona kusenzakala ke emazweni e-Africa ngama-Arabhu kubo Egypt kubo Tunisia kubo Libya khona ngale lapha ade bekusasebekusake ngentando bengontando kayiphikiswa ukuthi abantu basukumile ngobuningi babo basho ukuthi lokhu abakufuni bakumisa kwangena abanye uhulumente yikho-ke abantu yibo abasukumayo batsho nxa bebona ukuthi amavoti yabo ayatshontshwa kodwa ke njengebandla ke LMDC ibandla lisemthethweni lilandela umthetho womhlaba wonke wokuthi akungabi lodlakela akungabi kokukhitshwa ke kwabohulumende ke okungekho emthethweni zabe silandela umthetho kodwa sikhonona kuze kufike isikhathi sokuthi ke inhlanganiso ye-SADC inhlanganiso ye-AU lazo zibone ngasolinye ngoba lezi nhlanganiso yizokunanzeleleka kakhulu ukuthi zisekela ke ama-liberation movements enalawo yiwo ke asehlukuluza ke abantu abayizalwane zalawo masho.
Siyananzelela ukuthi ibandla le-EFF kwele South Africa lalo lichothozile indlela ukhetho lwe-Uganda oluqhutshwe ngayo. Ungathi bona basesimweni esingcono yini kule MDC eZimbabwe?
Ye ibandla le-EFF ke likamalema le-South Africa likumumo ongcono kakhulu kule bandla lethu ke le-MDC
Democracy Alliance lapha eZimbabwe ukuqala kokuhulumende weANC lanxa eLiberation Movement uyazama ngendlela zonke ukuhlonipha ilungelo loluntu. Ukhetho lwabo eMzantsi Afrika luhlala lusiba lukhetho ke olungela msindo, olungela ngxabano, olungaphikiswayo. Nxa seluphumile sasiboneke abamabandla aphikisayo ke senzela mhlophe lo oyabe nqobile ukutshengisela ukuthi babe lokusuthiseka ngokwenzakalayo. Okunye njalo ngibona kusenzakala kweSouth Africa okuhle kakhulu ukupromota idemocracy ekuthini ke akubi yi-first past the post njengalapha eZimbabwe kusetshenziswa i-proportional representation. Yikho sizananzelela ukuthi ibandla ke le-EFF ke lilamalunga amaningi edala lephalamende ngoba kusetshenziswa yena leyo i-system yokuthi ke kuyabalwa amavoti ukuthi ibandla lithola amavoti amangaki lizathola lamasithi amangaki alingana lamavoti enalawo. Ikanti ke kungathiwa winile winile uthatha konke lanxa ubuseduze kodwa ke wanqotshwa ke kutho ukuthi ibandla lizasala ke mbe lizaphuma lingela amalunga ephalamende njengakhonokho okwenzakala eZimbabwe.
Okwamanje umnumzana Bob Wine uthi abezomvikela balokhu bemhlukuluza besenqabela abafuna ukumbona ukuthi befike.
Kuyatshengisela ke ukuthi eAfrika idemokrasi kayikho. Ikanti lezi nhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezi nhlanganiso ezimela amazwe eAfrika zithule izo sikhale ukuthi kubele zihambe phambili solo okwenzakalayo eUganda. Sole ke ukuyephula kwelungelo loluntu emazweni wonke eAfrika. Yibe sibakhangelele ukuthi basukume ke basole kwenzela ukuthi umsebeni ayekele khona lokhu yakwenzayo ukuthi ke abancintisana layo kuzamela bahlukuluze, kuzamela ke bethuselwe ngamasotsha abuye ezohlala emzini yabo. Kuyinto embi kakhulu enaleyo. Sisifisa ukuthi ke isolo ngumuntu wonke othanda ukuthula, ngumuntu wonke othanda ukuthi emhlabeni jikelele kube lokuthula abantu benelisi ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo ngaleso sikhathi.
Lo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-zimlive.com lithi amapholisa adinga unkosikazi Sipho Mazibuko ukuze bambuzisise ngodaba lokuthi wadlengulwa ngowaye umphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo. Leli phephandaba lithi Mazibuko wethulele iphephandaba le-chronic lolu daba ngesonto lapho athi khona lwenzakala kuminyaka elithumi lanye eyedluleyo. Iphephandaba le-Daily News lithi lesi isikhathi esilungele inkokheli zamabandla ukuthi zikhulumisane, zikhumisane umlotha. Leli phephandaba lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa, Douglas Monzora, lo Nelson Chamisa kumele bahlale phansi bakhumisane umlotha. Leli phephandaba lithi lenze ucwaningo lengcwethi kwezombusazwe eziyizo eziphe lumbono. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibona, sanibona Studio 7. Ave ngisathi kancane laphana kuChamisa ukuthi kahle kahle labana abantu ababotshwayo, labana abahopele chingono, labo abochimbiri bonke labana kuthiwa bakhulume amanga, kodwa beseke luChamisa onguye owamanga amakhulu kulabo. BeluChamisa nguye umuntu olamanga ukwedlula bona bana abantu ababotshiweyo. Why kungabotshwa noChamisa ukwenzela ukuthi into ezamanga lezi ziyekwe? Ngoba uChamisa nguye oqhubekela ngamanga siya phambili. Uchamisa manje wathi wavula iqembu kanti uvule isikebo. Abantu kulabantu asibuke batshona kompana eqenjini le-MDC Alliance besithi batshonela iqembu. UChamisa akala qembu, kuyisikemu. UChamisa akavulanga iqembu, wavula isikemu. Abantu bajona. So kufanele amele ukufa kwabantu bona bana abachonayo abachonayo bezithi bafeli iqembu Chamisa ofanelayo kuma phambi kwamanje akaphendule kancane ukuthi kanti wayesenzelana ukuthi avule iskemu yesine sithi uvule iqembu lezovotelwa ngabantu okwamanje iqembu lakhona is not existing yakuba so into ekufanele ukuthi uChamisa imele ayongena ejele ngenxa yabantu abajonayo
linjani basakazi labalaleli baka Studio 7 ngiyalibingelela kakhulu igama lami ngise Prince Nqobizitha Zitakhumalo thanda ukubana ndibingelele ngithi umnyaka omutsha kini lonke osigcinile siyabonga into ekhona nasi balaleli baka Studio 7 labasakazi ukuthi kufanele sizivikele kuona lo mkhuhlane obhubhisayo sikhumbule ukugqoka amamask social distance sikhumbule lokusanitizer ngazo zonke izikhathi umlayezo ongunikayo umuntu munye ngamunye thina lathi njenge community compassion care trust kungumsebenzi wethu ukuthi sibhode sifundise abantu ngawona lo mkhuhlane osuqeda abantu amadoda ahlakaniphileyo ezincitshi
zanibonani bantu bakekeli njani ngezindawo ngezindawo awuzwe nje abantu bezanop f beqambela abantu amanga bethi banakekele impilo zabantu ye kuvalilizwe kuvikela impilo zabantu kunini babulala abantu laba bantu umnanga kwalabotshiwe ingalapha sibe ngaqala ukunakekela impilo zabantu lamhlanje kule corona icorona efika izolo kunini babulala abantu ikorona ingekho bangakho abantu ababulawa yizanup f sebezoqala ukukhuluma amanga manje bevala abantu amehlo bethi corona icorona kunini bebulala abantu what is dumbe zingakhi passport abantu baphelile elizweni abantu bagcwele emajeli la yokuqambela abantu amanga bethi ye banakekela impilo zabo laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu lapho abantu kudala besifo ezibhedlela la beyala ukuthenga imithi bona umuntu okona ma isizwa nje phithe ikhanda uyafulaya uyechayina laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu ngoba abacorrupt kakhulu okwakuqala bahlukumeza abantu kakhulu empilweni abantu bathwele nzima ngabo buka into abayenza kula abantu be-MTC kodwa ukubheka lezi zigebenga ezibanjwe zilokhu imoto emali abantu bakamnanga kwalapho basikhambela free ubona abantu abe-MDC alayizi baboshe inyawo lezandla ungathi yibo abayenza ububi obuningi kukanti yona iZANU-P F umnanga wabo bazi kahle labo abantu labo ngabantu beZANU-P F laba ababamba inkunzi ilizwe lena akula muntu ongayenza ububi iZANU-P F ingakwazi ngabantu wabo laba bheka nje ukuthi baboshwe njani okwakuqala ukuboshwa kwabo nje kuphela ababotshwanga
ozabona iQuantum Regional FJ 97SR ibanjwe inkunzi bayithethe ibisiya ngcwaba egogwe sethi litheni ibheke egweru bathatha konke lesidumo so sicela lifake kwamanye amagrupu khonapho elilawo masinyane lisize khangani bayibambe abo 11 12 ebusuku cela lisize khonapho lisize masinyane udriver bamthiye njenguye yedwa bathethe imota konke lesidumo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezeMelika, ababona ngezokulondolozwa kwelizwe leMelika bathi kulobufakazi bokuthi abalandeli bakamongameli Donald Trump abahlomileyo balakho ukuhlasela isigodlo seCapitol ngelanga kugcotshwa umongameli omutsha umnumzana Joe Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugcwele ibutho le-National Guard phandle kwedala le-Congress emahofisini amaningi kahulumende endaweni eziqakathekileyo njalo kufakwe ucingo oluphoswe luvale ngci isakhiwo se-Capitol esahlaselwa mhlaka 6 Zibandlela ngabalandeli bakatrump abesithi kumele kumiswe ukuhlolisiswa kwama-electoral votes. Abantu laba bangena ngenkani kuleyo ndawo lapho bebesithi bafuna ukuthwalisa nzima amalunga edala le-House of Representatives lawe-Senate ikakhulu abakubandla lama-Democrats lalabo abangasekeli utrump olokhu esithi ukhetho lwebiwa ngumnumzana Biden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho kalwenziwanga ngemfanelo. Ibutho ligcine njalo iWhite House, iNational Monument lezinye izakhiwo ezabelweni eziningi okuthiwa zingahlaselwa ngabalandeli bakatrump abangafuni ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ukugcwala kwebutho kwenza engani sokulempi yomvukela kwelemelika. Amapholisa ensida awe-Federal Bureau of Investigations kumbe FBI adinga ngamehlo abomvu abomvu abalakho ukwenza udlakela lalabo abangena ngenkani eCongress. Umnumzana okay Ndlovu olandela ezombusazwe uthi uyasinda okwenzakala eMelika.
Besisithi singahlukuluzwa eAfrika sibile lapha esireporta khona. Angikwazi ukuthi lokho kuzacitshwa njani ngoba namhlanje abantu ama leaders eAfrika angavumi ukusuka embusweni asezichaya amaphiko bethi sesifanana sizabona ukuthi laba bantu bazacebela nga. Kambe nxa kungasela democracy America kuthi ukuthi Britain bazalandela.
Undlovu uthi abantu abaningi kade bephephela kule Melika isikhathi sonke.
Ngemva kwezimpi kube lobuyanga obesabekayo eAfrika. But iAmerica ingenile ngoncedo la ngokuncedisa icorrect ama leaders kubo Somalia la kunyamazwe lapha dokuhlukuluzwa khona abantu ngendlela emangalisayo sike saba la iAmerica khona ngale. Kusobala ukuthi amazwe eAfrika sezazenzela intando yawo ngoba nxa bazathi bathi bayakhuluma abantu baseAmerica bazabatshela ukuthi hayi bangulana meveni likhangela kwethu okwena likuboni na.
Osekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi abantu bakwele Melika sokumele babhekane lokwenzakala elizweni labo hathi kuzwekazi leAfrika.
Asibonga khona ukuthi sekuvelile ukuthi Melika nayo inazo inkinga ezifana nesinazo thina eAfrika ikakhulu nemazwe afana nakithi eZimbabwe. Sinenkinga zethu yothi cela ke iMelika ithi iconcentrate kweza kwayo inkinga ihlukane namazwe amanye nathi sibone kwethu singabantu bamnyama singcono kakhulu sisodwa bengekho abantu bamhlophe.
Umnumzana Joseph Chuma owebandla lezano PF uyakuswela kakhulu okwenziwa nguTrump.
Ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi yikho kwenziwana ilizwe lisukume lime ubeso kusiba lempumela yomkonomi. Kodwa into engiyaziyo ngeAmerica ngiyakwazi ubana abasoze bakuvume konke kokwana. Impetela yikutona uzagcina sehlezi phansi, uzagcina siyangekile, idemocracy iza prevaila.
Loba kulokuxokozela eMelika uBiden ukhangelelwe ukuba uzacotshwa ngolwesithathu kunabantu abalutshwane kakhulu phandle kwedala leCongress ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 kanye lesimo esibi sezomvikela. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba uzafungiswa nguJustice Sonia Sotomayor. UBiden uzahanjiswa eWhite House lapho uTrump akhangelelwe ukuba uzasuka ekuseni elubhekise emzini wakhe eFlorida kasuze ehambe emcimbini wokugcoba uBiden. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uza kuyabona uBiden lonkosikazi Harris begcotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
The more you cry, the more your people continue to die. So rise, defend your eyes. Yaga, 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 yaga.
Why
Wine ingoma ethi yona Corruption is a time bomb kusivela uhlelo lothu lalamfana. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamashumi ayisithupha 60 ngalangalinye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka. Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF lakwele South Africa ahlabe umkhosi. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.